Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 6 Mpandula 2022 ngokeino Gumede Saiti endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amabili abotshwe izolo phambi komthethwandaba we-High Court wakoBulawayo bakhululwe namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail. Lusolwa ngabaningi uhlelo uhlangothi lukahulumende olubona ngezenombolo oleZimbabwe National Statistics Agency iZimstat oluthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lonyaka. Abazali bezikolweni eziningi zaseZimbabwe ezivulwe izolo babikwa bedane kwamagama ngokuphindiselwa ngekhaya kwabantwana abangabhadalanga indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amabili abalisa unkosazana Sindiso Moyo obelengane kanye lomnumzana Lwazi Khanye ababotshwe izolo phambi komthethandaba we-High Court wakoBulawayo bakhululwe namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail. Ababili laba abakhanelelwe ukuphindela komthethandaba mhlaka 6 ngenyanga ezayo babikwa bebotshwe behlabela bezama ukunikeza umthethandaba ugwalo le-petition obelumumethe umbiko osola ukuthi abanye babo abayisishiyangalolunye basuswa ejele yekami basiwa eChikurubhi leGwanda ukuthi bayephika khonale. Betheswa icala lokuthi abakade bekwenza bekungabangela udlakela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiyiqhube lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elibamelayo.
Kusitsho ukuthi bahambe bayahlabela High Court yakoBulawayo ingoma ngesiNdebele ethi ibizwe leli ngelabobaba, kumele abafana baphume ejele. Kuthiwa i-petition leyo kade beyithwele yiyo bebacabangela ukuthi bebeyenzela ukuthi kube lobudlwabo, bafike e-court baphiwa i-bail.
Uthini ngecala abaletheswayo?
Amanyala nje, even la ukhangela iphepha langkhona icala sibili ukuthi kuthiwa abantu benzeni khonapho vela ungeke ubone. Sikuthatha ukuthi kuhlukumeza nje abantu. Enye into esengisuka nginazelele engani yadanisa ukuthi kungavele kungabe utholakale ungane kulaba labantu kuthiwa ngabiphi. Kufuze amapolisa asukume sibili atholakale kahle. Kanti ngangena etown assuming ukuthi it's true. Ngangena etown ngihlabile sibabili. Bathiwa uso welizwe ungaphambaniseka ngani khonapho. Yikho sokutshengisela ukuthi kulobudlwangu nje lokwethuka nje ongamelanga kube khona.
Sesikhangela udaba lomntwana yini, kuvamile ukuthi nxa umuntu ebethwele umntwana bengabotshwa bonke.
Yona i-Central Police Station I'm told ukuthi kayilamanzi as we speak right now. Umntwana utholakale ese-police station kungelamanzi, ubengatshintshanga impahla kusukisela izolo, ube esephumele kungelandawo lapha kade ngakho kunini ubevalile. Nokudla khanya kade kungelakudla and izihlobo kade zinganazivukele ukuthi zingene phakathi ngoba kuthiwa abantu be-MRP banendlela abayenza ngayo kumbe bake benza ngayo e-police station. Assuming ukuthi kunecala but then indlela okusuka abathithwe ngayo iba different from indlela ethithwa ngayo wonke umuntu.
Manje umntwana ubekhangelwe mbani?
ube lo nina uthe unina sengene ekhodi wathatha ngomunye uba oncedisileyo wathatha umntwana waphuma la ephandle naye umntwana ubehlaba umkhosi khonapho kuvele ikhodi yangkhona isenziwa xa ukhangela necala langkhona there was nothing that could have stopped amapolisa ukuthi banike into okuthiwa yi-police bail umama lo ahambe njengoba kade belegqwetha izolo ahambe ayebuya namhlanje ekuseni kuvame ukwenzakala lokhu but njengoba ngitshilo ukuthi nami from my experience nxa ngidila namakhesi e-MRP ngiyabe ngikwazi ukuthi indlela ekuzaba njangayo indlela eyabe ihlukile nje kwezinye izikhathi kunamanye amakhesis it's a cause for concern really.
Selibuyela imthethwandaba bayaliphika yini leli cala abaletheswa
yazi ukuthi ngabe icala lakhona kule substance kade sizathi sikhangele ukuthi sikumise njani but abantu ababili nxa uzabopha abantu ababili uthi bazama ukuthi ba-affecthe ukuthula kwelizwe but anyway njengoba i-state ingakabi ready nge-trial we don't want to 3 AM ukuthi baza kubamba njani
sesibuya kulolu daba lwabanye babo abasiwa eChikurubi lase Gwanda lithini ngakho
well mina angina ma instructions okudila le ndaba leyo kodwa nje nami ngikhangele ukuthi I mean ngingumuntu walapha koBulawayo kule jele elikhona elingavugcina icala lonele ngilenzileyo kanti ngihambiselani kwenye indawo umehluko lalokho esikuzothiwa kwakusenzakala ngesikhathi sabosmith suha ukuthi wayethatha umuntu amsuse lapha ayimvalela kwenye indawo ukuthi izihlobo zakhe zingabi khona kube nomehluko yokuthi umandela wathathwa wafakwa phakathi kolwandle ukuthi vele kungabi nezihlobo ezimlandayo the second thing khonokuyana kade ngikutsho ukuthi i-MRP isifuna ungani ithigwa ngendlela ethiyeneyo labanye abantu ngoba kunabantu abaseva for amacala adlula wona lawa abakhona khona
lo ngumnumzana Ngqobani sithole igqwetha esixoxe laye ekobulawayo kusenjalo ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi isiphathamandla salo umnumzana Job Skhala osentolongweni eHarare ulokhu ekhangelelwe ukubona udokotela wakhe kulandela ukugula kwakhe kanye lembiko ethi engabe wafakelwa itshefu usolwa ngabaningi uhlangothi lukahulumende olubona ngezenombolo olweZimbabwe National Statistics Agency iZimstat oluthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lonyaka iningi laphuma lisiya emazweni angomakhelwane afana naleSouth Africa iBotswana kanye laphetsheya kolwandle intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Ugwalo olusanda kukhitshwa iZimstat luthi abantu abangaphansi kwesigidi i-908,914 baphuma elizweni inengi lisiyadinga imisebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi isimo somnotho weZimbabwe sibonakala ngamandla inengi labaphumileyo abangaba ngamathuma esishiyagalombili lane ekhulwini i-84% bephume besiyadinga imisebenzi. Abanye ngabalandela izihlobo zabo kukanti abanye baphuma besiyathuthukisa izifundo. Isabelo semathebeleleni South yiso esihamba phambili ngenani labantu abaphezulu abaphuma elizweni bekusilinganiso sokungaphezu kwamathuma amathathu ekhulwini i-33%. IZimstat ithi kungaba labanye abangabalwanga ngoba bengabe baphuma kuyimuli yonke okutsho ukuba kabafakanga kunani leli. Umnumzana Nqabutho Mabhena wenhlanganiso yeZimbabwe Community Kwele South Africa uthi akulandlela ecacile leyo yokuphikisa loba ukusekela okukhitshwe iZimstat.
Kunzima futhi ukuyiphikisa ngoba kakukaze kubalwe abantu engathi ngolwasemzini awukaze kube le scientific research eyokuthi abantu baseZimbabwe abaphandle kwelizwe bangaki. Okunye futhi okumele sikunanzelele ukuthi abanye abantu baphuma bengelazincwadi zokuhamba ama-passport.
Inhlanganiso yeZimstat yona ithi ikhulumisane lemuli esitshiyeniyo ngesikhathi lohlolo lokubala uzulu lwalonyaka olwe-National Housing and Population Census. Njalo bekubuzwa ngabantu abaphuma phandle kwelizwe phakathi komnyaka ka-2012 lo-2022. Umnumzana Mabhena uthi ukuqala ukukhulumisana ngodaba lokuthi kulabantu abangaki phandle kwelizwe kuzaphathisa kakhulu bekulophikisana phezu kwenani labantu emhlubuleni wemathebeleland.
Kanti-ke futhi census yathi abantu balutshwana kobulawayo kwaba le nkulumo mpikiswano ngaleyo ndaba. So kunzima ukuthi sitsho ukuthi sivumelana labo kumbe sithi siphikisana labo ngezizathu engizivalileyo. Kodwa ke sibona ngani yinto eqhakatheke kakhulu ukuthi siqale ukuxoxa ngayo, ikakhulu lapha eSouth Africa okuthiwa khona izalwane zaseZimbabwe sezizinenga kakhulu lapha eSouth Africa.
Iningi labaphuma elizweni lalubhekisa eSouth Africa befika phosa amachuma esishiyagalombili 85%, kukanti abahlanu ekhulwini i-5%, baya kwele Botswana, abathathu ekhulwini 3%, bayaphetsheya kolwandle eBrithani. Abanye njalo baya kwamanye amazwe afana labo-Australia, New Zealand, Canada lamanye. Ohlala kwele South Africa mzana Mthabi Sidube uthi inombolo zeZim State azivezi iqiniso elipheleleyo.
Bona ngani inamba le ayikho accurate ngoba mbona ngathi abantu base South Africa kuphela bangaphose befike leyo namba ngoba abantu abaningi baqhubeka bebaleka ekhaya ngenxa yesimo somnotho. Inani labantu abangaphandle kwelizwe abaphuma eZimbabwe over the last 10 years ay mbona ngathi liyadlula kakhulu kuleyo namba esiyibona ku Zim State.
Kucatshangelwa ukuthi kulabantu abadlula izigidi ezinhlanu i-5 million abangaphandle kwelizwe, iningi laxotshwa ibunzima bomnotho. IZim State ithi iningi elaphuma eminyakeni elithuma edluleyo ngamadoda njalo ontanga abaphakathi kweminyaka yamachuma amabili lamachuma amabili lane yibo abaphuma kakhulu elizweni. Inombolo zeZim State azifakanga labo abeZimbabwe abazalwa phandle kwelizwe kumbe abahamba beyimuli yonke. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Wabulawayo sekuqhamuke umkhuhlane wesihudo osudale ukuba izakhamizi ezedlula inkulungwane eyodwa 1000 ziyedinga usizo lokwelatshwa ezibhedlela lasemaklinika. Wonke amaklinika ekhansila abikwa eselapha abantu bonke ababuya belesitshengiselo sesihudo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zakobulawayo zicala ikhansili yaleli dolobho ngokubangela ukuqhamuka kwesihudo lesi ngoba ibavalela amanzi amalanga amaningi. Umunisipala waleli dolobho yena ngakwelakhe icele uthi ukhathazekile ngokuqhamuka kwalesi sihudo, yikho ethethe amanyathelo okuthi abantu belashwe kungelambadalo. Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngodubo lwesihudo edolobheni.
Idaba lesihudo sike sezwa ama cases areporte ekuma clinic ethu esikucelayo esikucelisa izakhamuzi ukuthi nxa bengezwa kuhle behambe ema clinic lapho bazathola khona uncedo, njalo uma bebulawa yisihudo ababhadali. Oqathekileyo esikubonayo ukuthi abaningi asihambe emaclinic, abanye sigcina sihleli ngekhaya kodwa siphathekile. Ama-team e-council ayingena emphakathini ehamba door to door, but kuqathekile ukuthi siyenelise ukufika sincediswe masinya emaclinic. Okuqathekileyo futhi ukuthi nxa sikhangela amanzi ethu thina njengedolobho, amanzi ethu abeloke ehlanzekile njalo esafe. Okwenzakalayo ukuthi ngalesi sikhathi se-watershed uma amanzi edlula empompini afika lapha impompi ekhona khona kumbe lapha ephelela khona, kwesinye isikhathi nxa kungala manzi khonaphana kungasalela amanzi, kumbe amanzi lana nxa esihlangana lamanye amanzi kuyenelisa ukuthi kube lephunga. Singathi kabe ngani ngamanzi ahlobileyo bese ungani amanzi alephunga. Kumbe kwesinye isikhathi futhi nxa kungaba le water based amanzi atholakala angani ikhala yakhona isitshintshile.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ngesimo samanzi emukelwa nguZulu lawezibholane.
Siyacela izakhamizi ukuthi amanzi avela kubhoholi, ngoba amabhoholi wethu ngamabhoholi ayi-emergency esawafakayo njengedolobho sisenza lama-partners ukuthi nxa amanzi engekho empompini siyancedisa ngokuthola amanzi kuma-boreholes. Lawo ma-boreholes amanzi siyacela ukuthi aphuma khona ebe ngamanzi aboyilwayo singawanathi ebuya straight ngoba ikhansidi kayenelisi ukuthi ihambe itesta ama-bowels every time. Amanzi e-bowel are treated, ngakho treated yikho sicebisa ukuthi kasiwabhoyilenini siwanathi.
Isakhamuzi sakobulawayo ephumula unkosikazi Nomqhele Sikhosana uthi yena lemuli yakhe bahlaselwe yisihudo.
Hlale ephumula khathele ngamanzi lawa e-city council, bengigula ngibulawa yisisu. Amanzi akhona abuye engahlanzekanga, ahamba amalanga amaningi ebuye esengcolile. Sengize ngaya esibhedlela kodwa ngitholile isizo ongabhadalanga lutho.
Umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi ukungalungiswa kwempompi ezithwala amanzi engcekeza ngenye imbangela.
Ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo kobulawayo asiyonto kanti sinathi kambe singayikhangelelanga, ngenxa yokuthi sihlala sikhuluma ukuthi ngendlela okwenzakala ngayo kuyagcina kuvele kulo mkhuhlane nalowo. Ngakho kwesiyizakhamizi zakobulawayo siyakusola kakhulu okwenziwa yibulawa City Council. Okwakuqalisa ukusolwayo ukuthi bayahlala isikhathi eside bengalungisisanga ukugeleza kwengcekeza yezambuza amaswetshi, agcine egeleze agcwala indawo yonke. Okwesibili, indlela okuvalwa ngayo amanzi futhi ukudila nxa kuthiwe kuzaba 72 hours, evele yona isikhathi eside kuyahlala amalanga amaningi, gcine kudlulile amalanga aseyisithupha aseyisikhombisa kusiya phambili abantu bengatholanga amanzi. Kube sokusithi-ke impompi leziyana zigcine zingcolile nxa sokuvulwa amanzi, irasti leyani igcine sinathwa ngabantu, yikho okunye okugcina kugudisa abantu khonokuyana.
Ubulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukuba izakhamizi zigavunele amanzi, zigcine sezisikha amanzi endaweni ezilamanzi angahlanzekanga. Emizameni yokumelana lodubo lwamanzi kobulawayo, uhulumende uphakathi kokwakha idamu leGwayishangani elizatholisa ubulawayo amanzi. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube emalangeni adlule uchaze ukuba uyasuthiseka ngomsebenzi wokwakhiwa kwedamu elizathuthukisa ubulawayo kuhlanganisa lezokulima. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abazali bezikole neziningi zaseZimbabwe ezivulwe izolo babikwa bedane kwamagama ngokuphindiselwa ngekhaya kwabantwana abangabhadalanga indleko zesikolo, lanxa uhulumende ethi akula mntwana okumele axotshwe ngenxa yokungabhadali i-school fees. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali abaningi bekumele bakhiphe incwadi eziveza ukuba babhadele imali yezikolo abantwana bengakavunyelwa ukungena izikolo. Izikolo ezifana leMtendi High, Rujeko, Ndarama High School, Lezimuto High School ngezinye ebezingavumeli abantwana ukufunda ngodaba lokungabhadali indleko zezikolo, okuyinto ekhube iningi labazali abathi uhulumende kumele akhuze abezikolo lezi. Omunye umzali unkosikazi Rebecca Sivindi ngomunye wabazali abanomntwana oxotshiweyo esikolo ngenxa yesizathu sokungenelisi ukubhadala.
Ngoba akula mzali othakazelela ukuthi umntwana axotshwe esikolo, ngoba kwezinye izikolo kunje sinazelela ukuthi abaphathi bebexotsha abantwana, abanye baze bababizela amapholisa ukuthi bazoxotsha, vele bavala amagedi bengavunyeli ukuthi bangene. Ikanti asikuthokozeleli lathi njengabazali ukuthi abantu bethu bafunde bengabhadalanga, kodwa ngoba umumo welizwe uvele unzima okwakathesi, imali kayikho. Imali kayikho, yena zethu ezinye izikolo sezifuna imali ibhadalelwa nge-US dollar, okuyikuthi i-US dollar lakhona kasilitholi.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Rose Chipi, yena othi kumele uhulumende abophe abaphathi bezikolo abaxotsha abantwana.
Ngomumo esilawo elizweni kunzima kakhulu. Abantwana bayaphendukiswa ezikolo ngenxa yokuthi ababhadalanga imali ezikwanileyo, njalo kulezinto eziningi ezifunakalayo, amabhuku, abanye lama-informu ayatshintsha kuyo yonke isizini abakhona. So zimali zonke zonezo, and nxa sebephendukiswa ezikolo bengasafundi, kusuka kube nzima njalo ngoba sebetshona besezitridini, bagcina sebesenza into zama-drugs.
Umnumzana Tawanda Rothi uthi kumele uhulumende abeke indlela zokuncedisa abantwana abangenelisi ukubhadala izikolo.
Eh, uhulumende kabancedise kakhulu. Abantwana babehle ukubhadala ifees ngoba izinto zinzima kulamalanga. Abazali babengela imali efana ekwanayo ukubhadala ifees. So sicela ukuthi uhulumende abancede ngentwana le yokubhadala ifees.
Ezinye izikolo ezifana legogomere emaswingo bezisebenzisa la mapholisa egedini ukuba axotshe abantwana abangabhadali imali zesikolo. Abaphathi isikolo abakhulume lentatheli zindaba yeStudio 7 bathi abavunyelwa ukukhuluma emoyeni besithi uhulumende ubanikeza imali encane kakhulu eBIM ukusiza abantwana abahluphekayo. Bathi imali le ivele iyaphuza ukuza ezikolo besithi uhulumende kumele ayengezelele ngenxa yesimo selizwe. Isikhulumeli sogada lemfundo yaphansi leyaphezulu umnumzana Daunga Nandoro uthi akuna mntwana umele axotshwe ezikolo esithi abazali kumele bakhulume lezikolo.
The government position is very clear that no learners or pupils are supposed to be turned away from school.
Uhulumende uthi akuna mntwana kumele axotshwe esikolo ngenxa yokusilela ukubhadala indleko zesikolo. Okumele kwenzakale kuba nxa umntwana esilele ukubhadala indleko zesikolo kumele abazali bakhulumisane lesikolo ukuze baqedelane ngodaba lwendleko zesikolo. Akuna mntwana okumele esileke ukuya esikolo ngenxa yokuba ngabhadalanga lezi ndleko. Kumele abazali bahambe ezikolo bavumelane nabaphathi ukuba babhadala njani imali. Izikolo zikahulumende ezezinkonzo lezi zimeleyo zonke kazilandeli isixwayiso sikahulumende ngoba zifuna incwadi zabantwana ezitshengisa ukuba babhadele imali yonke. Lokhu kuza ngesikhathi abazali abaningi besihluleka ukugcina abantwana ngenxa yemumo welizwe ngesikhathi izikolo zisiya kutheni yesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lanxa intengo yamafutha ezimota ilokhu isehla, lokhu akukhanyi nxa kukhangelwa intengo yempahla yokudla lokunye okumqoka empilweni zabantu. Abathengi bakhala ngokuthi ngezikhathi eziningi intengo yamafutha ingakhuphuka, kuhle kukhuphuke intengo yento yonke ngalanga linye. Kodwa kunjalo nxa intengo yamafutha ezimota ingehla. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi simo kwezomnotho siphikisana lenkulumo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi ezomnotho welizwe ziqhuba kakuhle. Umnumzana Stevenson Dlamini ohlaziya ezamabhizimusi lezemnotho njalo efundisa ezenotho ekolitshini ele-National University of Science and Technology elikoBulawayo ulandisa ngalesi simo somnotho.
Lokhu kunjalo kule kukhuphuka kwentengo yempahla yakithi. Lokhu kukhuthazwa ikakhulu yikuwa kwesisindo yemali yakithi. Isindo siyawa lase emsikeni osemthethweni, kukathi lasemsikeni ongekho emthethweni, konke zombili indawo uya kusiwa isisindo somnotho wemali yakithi. Lokhu yikho kubangele esikubonayo ukukhuphuka kwama-prices esingathi yi-inflation. Ukuthi sizabona kule nguquko masinyazanyana ngathi akuthembisi kangako, kodwa esingakubona esingakukhangelela ukuthi isiqubo sokukhwela kwentengo yempahla izaba nganeno.
Umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi kumele kuqale kulungisise ezombusazwe ukuze umnotho ulunge.
Intengo yezinto kayisozilunge, njalo amaholo abantu kayasoza kukhwele kungazange kwalunga ezomnotho zonke ngokuphelela kwazo. Ezomnotho zilungiswa yikulungisa ezepolitiki ngokuba okudilize umnotho weZimbabwe yipolitiki. Ngakho ke ngeke silungise umnotho singalungisanga ipolitiki. Kumele siye empandeni yepoison yeshefu yona ngokwayo eyiyo ediliza umnotho wethu. Umnotho wethu udilizwe ipolitiki, singalungisa ipolitiki izalungisa ezomnotho. Ezomnotho zingalunga zizalungisa okwentengo yezinto lama-salaries aholwa ngabantu.
Umhlali wakoBulawayo elokitshini leNkulumane uNkosazana Thoma Bebe uthi kuyisimanga ukuthi intengo yento yonke iya ikhuphuka laloba amafutha ezimota esehlile intengo.
singakhangela intengo yefiweli lokhu yehla kodwa esikubona emagrosa phakathi kukhutsho okunye okuyikho kunyokusimangalisa kakhulu lalokho okuthiwa nguminister of finance ukuthi i-economy yethu isistebhu uba stebhu kwayo thina sikuboni kumbe kibo khona ngale abaphezulu kustebhu kodwa ngapha esikubonayo kutsho enye isayidi ukuthi ngabe nxa ifiweli isehla lama prices ama basics ayehle emashop kodwa kula nto enjalo kuqhubeka kulokhe kukhwela kusiya phezulu.
Umnumzana Mxolisi Ncube umongi esibhedlela sakoBulawayo uthi abayiboni inguquko ngoba iholo limi ndawonye.
Impahla sizikhangele ezitolo ziyazilokhu ezikhuphuka intengo lanxa sisizwa uhulumende ekhuluma ukuthi izinto sezingcono izinto ziqoqekile kodwa akusikho esikubonayo ngoba siyabona iholo lethu lokhu elimili ndawonye kodwa iholo lonleli elanele ukuthenga ukudla kulinyanga ngenyanga ezayo alanele ukuthenga okufana lokuthi impilo lokhu isiba nzima ngenxa yokuthi izinto zilokhu ezikhuphuka intengo kodwa thina esikwamukelayo kungasivumeli ukuthi sithenge lokhu esikufunayo ngoba iholo lokhu elimi ndawonye.
Umbiko okhitshwe lugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lukhangele ukukhuphuka kwendleko zokuphilisa imuli ngenyaka ncwabakazi uveze ukuba sokudingeka ukuthi umuntu oyedwa athole amadola eZimbabwe angaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu i-26,623 Zim-dollars ukuthi aphile ngenyanga. Kuthi ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe likusimo esiphindwe phose kathathu ku-285%. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ebhethi likaZulu lithi yamukele ngenjabulo amazwi omanyano we-United Nations. Untungamile Nkomo uxoxe lo mbuso ofuzwayo walinhlanganiso.
Uhulumeni weZimbabwe kavumele abantu beZimbabwe ngeqiniso ukuthi kukhulunywe obala ukuthi kuwawonakala njalo kuyadingakala ukuthi kulungiswe okonakalayo. Engabi esiba ngohulumende ovimbela abantu ukuthi bekhulume ngokwehlekayo, engabi ngohulumende ofuna ukwenza ngami yalungisa kodwa nje onje avayendi enguye ogangayo. Ma kuyikuthi uthi hayi yena kazimiselanga ukuthi udaba lolu lukhulu yekaphumele egcekeni. Uma ele njongo yokuthi kakulungiswe, kakulungiswe ngokupheleleyo ngoba nanamhlanje kuyadilizwa ama-plugs, kuyadilizwa lokhu lalokhuya. Ulabantu abathathelwa impahla. Ulabantu abathathelwa izindlu ekhwekhwe, ulabantu abathathelwa izindlu esitunguza. Lanamhlanje zilabantu abahleziyo, akulanto esiyenziwe ukuthi abantu laba bathathelwa into zabo bebisele into zabo ezathathwayo.
Ugatsha olufana le-Truth and Reconciliation Commission mhlawumbe lapho kubuthaniswa khona abantu bekhuluma ukuthi lo wonani wabulala bani, lo wabulawelwa bani, bexolisana kuphuma iqiniso, kungaba into esebenzayo yini alubana ithe yenziwa ngaleyo ndlela?
Okokuqala kungaba into esebenzayo kodwa kathesi kalukho ugatsha olunjengalona. Ngoba ungakhangela i-commission le ye-National Truth and Reconciliation, ukhangele abantu abakhona khonaphana, ukhangele ukuthi iminyaka yonke ikakhulu sokufakwe leyi after kuphela kwe-term leyana eyalabana abaphumayo, laba abakhona kathesi uma ungabakhuza nje into eyodwa asebeyenzile lokuthi nje abantu uma bevayolethiwe okwenzakala kathesi singakhulumi nge-background ukuthi bake bakhipha nje i-statement bekhondema ukuthi okwenziwayo ngohulumende okwenziwayo yizanu kumbe ndaliphi layiliphi bandla nje kakuqondanga akuhlo. Okutholakalayo kathesi ukuthi uyathola ukuthi bonke abakwenzayo balandela okufunwa yilabo abaphethe amandla. So eqinisweni singazake sithi ikhona leyo commission. Ngabe kuba le commission ezakwanisa ukudefend abantu. Ngoba le commission ngo-2018 kwadutshulwa abantu kwafakwa i-commission kaMokhani.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu obexoxa le-Studio 7. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.